Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili imhlaka 13 Mfufu 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abesifazane bakubulawe bakhuthaza ukulandelwa ngokugcweleyo kwemithetho ebanikeza ilungelo lokuthola impahla ikakhulu izindlu lomhlabathi.
Sivele sikukuchile kuqaleni ukuthi ayisiyo mali. Sivele sikhulumile phambilini ukuthi izisebenzi nje kazidimande ukubhadalwa ngeAmerican dollars. Umkambo uyakhokhela, umkambo uyajenisela ukuthi kufunakala imali elohlonzi olunjani phambili.
Abenhlanganiso yezisebenzi abeZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza uhulumende ukuba amukele ukwenzakala emikambo ebizwa ngokuthi ngama-market forces ukuba yikho osekuqondisa umnotho welizwe. Iningi lezizalwane zeZimbabwe eselihlala eBhilitane sekuqale ukuthengela izihlobo labangane ekhaya ukudla ukuze kufike ngesikhathi sekhisimusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane bakubulawayo bakhuthaza ukulandelwa ngokugcweleyo kwemithetho ebanikeza ilungelo lokuthola impahla ikakhulu izindlu lomhlabathi okumunyethwe kusisekelo sombuso welizwe kodwa kungalandelwa. Lanxa imithetho ephathelane lokulinganiswa kwamalungelo abesilisa labesifazane ikhona, izikhathi eziningi kutholakala ukuthi omama bangemuva kakhulu ngokuba ngabanikazi bomhlaba. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo. Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, bakhuthaza uhulumende kanye labamankampani ukuba bamukele okwenzakala emikambo okutholwa ngabantu kule mikambo lokuthengiswa kwempahla okubizwa ngokuthi ngama-market forces, yikho sekuqondisa ukwenzakala kwezomnotho elizwe. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Abenhlanganiso yezisebenzi elizweni eZCTU bathi abahulumende labamankampani kumele bengaqhubeki beqinisa amakhanda bezitshela ukuba into yonke ihamba kuhle kodwa badinge indlela ezosebenza ukuqeda inkinga ilizwe elibhekane lazo. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi isimo eselizweni sesibangela ukuqansa kwentengo yempahla nganxanye iholo lezisebenzi lingakhuphuki.
So kuqakathekile ke ukuthi sivume iqiniso. Uhulumende akubona ukuthi angazake aqashe ngomunwe kumbe ngaba ngama employers ku private sector bengaqashi ngomunwe ukuthi hayi umkambo ke uyalaga ibond. Sasivele sikukuchile kuqaleni ukuthi ayisiyo mali. Sivele sikhulumile phambilini ukuthi izisebenzi nje kazidimande ukubhadalwa ngeAmerican dollars. Umkambo uyakhokhela, umkambo uyajenisela ukuthi kufunakala imali elohlonzi olunjani phambili.
Wengeza umoyo ethi kungalesi sizathu abenhlanganiso yakhe bekubona kufanele ukuba izisebenzi zihlawulwe ngedola lemelika.
So kufanele ke abantu bevume ukuthi umkambo ufuna imali elohlonzi iAmerican dollars. Akusimangalisi ke thina nxa sibona izisebenzi zikahulumende besithi bafuna ukubhadalwa ama-American dollars ngoba phela ama-services wonke nje emkambo kungaba yimithi yezibhedlela ukwelatshwa ngabodokotela okuningi nje abakufunayo empilweni yabo ku-American dollars.
Le nkulumo igcizelelwe inkokheli yenhlanganiso yezifundi zemakolitini lema-university eZimbabwe National Students Union ZINASU unobhala jikelele weZINASU umnumzana Ashley Funye uchasisa ngombono wabo njengezifundi
sithi abantu bakuleli kumele baqale especially ama youth ngoba yomele belungiselele kusasa lawo kumele organize sifuna ukuthi siyalungisisela izwe lethu because umongameli uthi the country ivuleke for business but thina sibona imadness so yikho sifuna ukuthi sihlanganeni ngoba yena wangena ngo November and up to November lo ubuye sekhona sekuqalisile kathesi akula nto ayenzileyo njengama youth so kumele siqalise ukquestion igovernment so kumele siqalise ukusebenza ukwenza ukuthi igovernment la ibe accountable igovernment iqale uku-address ama priorities abantu rather than uku-address ama priorities ayo
emkhosini owenziwe ngempela viki wokunanza iminyaka elithumi lathobamu nomunye ibandla le-MDC labunjwayo enkundleni yeGwanzura Stadium eHarare abasakhulayo benhlanganiso yeZinasu leyetha jamuka sesijikile bakubeke sobala ukuba bafuna achiye umsebenzi umnangagwa lequla lakhe labaphathi intambo ngoba sebehlulekile ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumezi isigama
uqolo balaleli okakathesi ke sesingena kudaba ebesikhulume ngalo olwabesifazane bakobulawayo abakhuthazwa kulandelwa ngokugcwele kwemithetho ebanikeza ilungelo lokuthola impahla udaba ke siluphiwa ngubathabile Masuku
emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe kuphume ukuthi abesifazane bayancindezelwa ekutholisweni umhlabathi obiza bona isilinganiso esilithumi lasithupha ekhulwini i-16% samasimu yiso esisezandleni zabomama okuyisilinganiso esincane kakhulu ekhuluma ngemva komhlangano lowu unkosazana Sukoluhle Ndlovu uthi omama abalalwazi olwaneleyo endabeni zomhlabathi
omama yibo abangala information ekwaneleyo bagcine besehluleka ukuthola ukuthi ama-estates nxa obaba sebedlule bayeneliswe ukuthi bawarejiste omana babe bengela mali ekwaneleyo njalo futhi lokuthi bathole i-land emakhaya umuntu ongumama kuvamile nge-culture yethu ukuthi omama kabamelanga babe ngama-land owners ngenxa yokuthi ngendulo vele obaba yibo ade kumele baziwe kungabantu ababele babele yibo bababe isigaba even le-land
kule migoqo eminingi ehlangana labomama iningi layo itholakala kubomama abachadileyo abagcina bengelabufakazi bokuthi bangabanikazi bezindlu abahlezi kizo lomkabo
omama kabazi imehluko yemtshato ngabayazi ukuthi imtshato leyi iminjani ukuthi inzuzo kamama kuyini emtshatweni lanxa ethenge indawo yakhe ukuthi ubaba nxa sebehlezi bebonke kumbe bakuthenge bebonke kutshoni le mali yokuthi bayirejista ama-properties abo ngendlela eyiyo ubaba uyenelisa ukuthi abe nabomama abaningi kodwa ehluleke ukuthi alungisele omama bona labo kumbe umama yena lo avele ehleli naye lalapho nxa umama elotsholo kwesinye isikhathi izihlobo ziyamphika ngoba uyigala umtshado lwana ofunakalayo elizweni abesesithi umama ube lotsholiwe ezilo baba for 20 years ethe sehlezi layo ubaba kwehlule ukuthi kube lobufakazi obukwanileyo
intsha layo ikhala ngokuthi kayilalo ilizwi kulolu hlangothi ngoba labo balesifiso sokuthi babe ngabanikazi bomhlabathi amasimu loba izitanda zokwakhela izindlu osakhulayo uMelusi Mpofu upha umbono wakhe
we are economically challenged so when it comes to ukuthi sikwanise ukuthola like ama stands we discover ukuthi imali abazifunayo le mali thina esingathi silayo vele akuhambelani so it makes it even more difficult ukuthi thina sikwanise lapho ukuthi sithenge ama stands lawana
umnumzana Njabulo Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi kuqakathekile ukuthi omama bahlonyiswe ngolwazi ngoba isikhathi esiningi yibo abaphila isikhathi eside ukwedlula obaba
ingathi mina siyananzelela ukubana lapho sivela khona njengabantu sivela endaweni yokuncindezela abesifazane ikakhulu emalungelweni abo okuba lezifuyo okuba lezindlu okuba lendleko laba abangaziphilisa ngaso kungumlando wethu njengabesilisa ngoba singananzelela kuyananzelela omama baphila isikhathi eside kulabo baba sokungakho ukuthi baba sebechonile omama yibo abasalayo mhlawumbe yindlu igcine sithathwa izihlobo zabo baba kumbe igcine sithengiswa kumbe igcine sithathwa ngamakhansili lapho omama behlileke ukubhadala izikweleti sokungumlando ukuthi kathesi sithathe sibe nomlando wokuthi singenele kudaba lolu
okusamele kwenziwe ukuthi kube lokulingana kwamathuba abesilisa labesifazana ukuze kungabi lokuhlukunyezwa kwabesifazana loba ukwephulwa kwamalungelo abo iningi lithi kumele kungenele abenhlangothi ezithiyeneyo zempilo ukuze kuqondiswe lokhu omama bathuthukiswe ukufika esibangeni esifana labesilisa ikakhulu ekubeni lomhlaba obiza bona Inhlanganiso ye-TIZ ithi isebenza labo mama ukuthi ibahlomise ngokungaphathwa kuhle okwenzakala empilweni zabo emizameni yokubonisana labo ukwenqabela ukuqilibezelwa kwabantu bonke lokwephulelwa ilungelo labo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ivandla leMDC selilobele umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Dinashe Gambarami limazisa ukuthi achiye isikhundla sakhe ngoba kwakuvele kufanele sithathwe nguCouncillor kaWard 1 kulelo dolobha uMnumzana Mlando Ncube. Encwadini elotshwe ngumabhalani wesigaba sakobulawa yokuleli bandla unkosazana Sibusisiwe Adams umnumzana Gambarami uphiwe amalanga ayisikhombisa kuphela ukuthi achiye lesi sikhundla. Amakhansila aleli bandla kwamanye amadolobho agoqela umeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini abhekane lesimo esifanayo. Umnumzana Chamisa usanda chasisa emhlanganweni omkhulu werali yaleli bandla ngempela viki ukuthi kwakufanele amakhansela alandele izinqumo zebandla lakhe ekukhetheni omeya. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba olukamnumzana Gambarami, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo.
Siphuma nje kukhetho oluphelileyo lolu. Iparty ke yabiza laba abafuna ukuthi babe ngusodolobho kumbe abasekeli ukuthi babuye ke kuma interviews eHarare lama CV abo. Iparty ke yasikhetha ukuthi uCouncillor uSolomon Mguni abe ngusodolobho wakobulawayo, uCouncillor uMlando Ncube abe ngumsekeli wakhe. UGambarami ngomunye laye wayefakile iCV yakhe ngomunye wayinterviewile. Yikho ke wase khuluma ke laye lamakhansela wasebemnomnetha wasengena ke ngayisuye. Yikho ke usekretary we-local government ke usesilizizidayi ubhale ugwalo ebhalela iprovinsi yakobulawayo esikiyo lapho kusebenzela khona uGambarami ukuthi ke simtshele ke uGambarami simnike amalanga ayisikhombisa kulandela iresolution ye-national council ukuthi ayehle ekubeni ke ngumsekeli kasedolobho idolobho lakobulawayo. Ungene ke uCouncillor uMlando Ncube nguye owayekhethwe libandla ke lethole MDC. Uyitholile ke uCouncillor Gambarami izolo ntambama ke incwadi evela kuprovince. Sesikhangelele ke ukuthi ngamalanga ayisikhombisa nalawo aphiweyo abe sehlile esihlalweni sokuba ngumsekeli kasedolobha.
Kungani le incwadi ilotshwa kathesi?
Inhlelo bezisiba ziningi yasisenzakala ngoba eyavela ke eHarare kumbaba uSisilizidayi ke yayibhalwe mhla ka-9 ke October umfumfu. Thina-ke ke saphuza ke kuyithola njengeprovince. Kela ngase siyitholile inhlelo bezizinengi. Akhumbula ukuthi ke besilohlelo eHarare ngempela viki lapha de sesiyakhumbula khona ukusungulwa kwebandla lethu leMDC. Yikho ke sesivela khona-ke sasesikubona kufanele sasesibona-ke njengoba sikhona sonke kwenze lokho ngoba-ke le mhlangano bengahlaleki abaningi abakuprovinsi bango-honorable bangama-MPs baseHarare. Samalanga ayisikhombisa kuqala ukubalwa kusukela izolo ngomvulo.
Siyananzelela ukuthi izakhamizi zakobulawayo zake zatshengisela zisithi bafuna umuntu ovela kulelo dolobho.
Thina njengebandla leMDC we are a non-racial, we are a non-tribal political party. Ngoba ungakhangela la uGambarami umuntu ozalelwe wakhulela khonapho kobulawayo. Yikho angabandululwa ngayiphi indlela. Lanxa ngabe kungukhumalo obengenile ebezatshelwa ukuthi okhethwe libandla nguMlando Ncube.
Alo ke umnumzana Edwin Dlovu umsekelo wesikhulumeli sebandla le MDC kwaBulawayo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Yebo 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 sakazo muhle mina ngumaigobe umsakazo weStudio 7 ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo labasakhulayo olwe The Connection ngo 8 ntambama namhlanje kuhlelo sixoxa labatsha baseZimbabwe abakubhizimusi ngesimo somnotho elizweni nanti thuba kini abatsha lokupha imbono yenu ngomumo womnotho welizwe uyalivumela na ukuthi liqale amabhizimusi angalilethela inzuzo esuthisayo ngena kuhlelo usho umbono wakho ngodaba lolu thumela umlayezelo ku WhatsApp unombo lezithi 0012024650318 ungaxhuma njalo enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ekhasini lethu LFVOA Ndebele masidibane ngo 8 PM ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli benhloko kahulumende yakwele Sri Lanka osanda kumiswa umsebenzi uMongameli Maithripala Sirisena zithengisele zifuna idale lephalamende lihlale ukuze lixazulule isimo sombusazwe esingamanga kuhle kulelo lizwe. UMongameli Donald Trump wele Melika uthi usezaphuma lesinqumo sokuvimba abantwana abazalelwa eMelika ngabazali abangelangwalo zokuhlala elizweni okusemthethweni ukuthola ilungelo lokuba isizalwane seMelika ebizwa ngokuthi birthright citizenship. Umhlangano owenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yabosomabhizimusi esigodlweni sakhe iState House eHarare izolo wamukelwe ngabanye kodwa abanye ngabathi lumhlangano uveze obala ukuthi uMnangagwa sephelelwe ngumphako kumizamo yokuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. UMnangagwa kaphanga macebo ukuthi kwenziweni kodwa waqinisa elokuthi uZulu labo somabhizimusi akumelanga bethuswe yikuthi lasiphi isikhathi imali engasodola leMelika iza kuba ingasasetshenziswa. Kanti kungani uMnangagwa engatshelanga usomabhizimusi ukuthi kwenziweni? Usephelelwe ngumphako mpela na? Lo ngumbuzo esibuze umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF.
Well, umuntu otsho njalo kumele azibuze ukuthi yena usenzeni ukuthi kona kube lempumelelo njalo kube lengqubela phambili yezomnotho lelizwe leli leZimbabwe. Umkhonomo wethu uzama uzasebenza nxa aluba wonke umuntu ekwazi ubana kona ulento yokwenza ngokuvuselela lowo mkhonomo. Akusoze kwenzakale omunye edonsela egangeni, omunye edonsela endleleni, omunye ezimele nje kuphela egoqe izandla zakhe. So lesi sikhathi lithuba lokuthi uzibani zozibani azizwe yena ebuza ubana mina lapho engikhona, lapho engisebenzela khona, lapho engiphilela khona ngiyenzeleni ilizwe leZimbabwe.
Kodwa usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Matson Hlalo uthi sekulempawu ezikhomba ukuba umthwalo unzima kwezomnotho kulalokho owawucatshangelwa ngabaphethe intambo zombuso.
Hayi, ekukhulumeni baba Gandhi ukukhuluma kulula kodwa kulapha phansi kuground ebantwini kunzima and kukhanya kungela light at the end of the tunnel ngoba nxa ukhangele nje yonke indawo into lokhu ezitshintsha kweminye indawo sokuthengiswa ngama-US dollar. Nxa ungela US dollar kuyatimes ngo-3 imali omele uthenga ngayo into yakhona leyo yabe iphethwe nge-US dollar. So ekukhulumeni lokwenzakala phansi akufanani.
Uhlalo uthi imizamo esetshenziswa ukuvuselela umnotho welizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ayehlukananga laleyo eyayisetshenziswa kumbuso kamnumzana Robert Mugabe.
I-system system ekhona isebenzayo la iyafanana le system yayikhona kudala. So kunzima ukuthi umuntu athi yena into zizaguquka yoni system lokhe iyiyo the same system. Look at ukuthi mina ngibona kufana le lo muntu ozama ukujuice juice card eseyajuswayo kudala. Akusoze kula lutho leyo yenzakala unless and until kubonakala ukuthi sokusenziwa izinto ezintsha and into zakhona zenze labo abalemali babe lethemba lokuthi for sure izinto seziguqukile. Aphandle kwalokho ngoba kathesi kunje akula even one investor ofungabuya obuyayo esuka ebantu endaweni njengeSouth Africa esingathi thina ngama neighbors ethu akula even one.
Ungalwa impi yenkululeko unkosikazi Queen Maligwa uthi osekuphazamise ukuthuthuka komnotho ikuthi inkokheli iyahwaba ihuquluza inotho kungakhathalekile lokuthi uZulu usebizimeni obukhulu njani.
I'm very, very disappointed baba ngesimo esikhona elizweni. Njalo nje ukunanzelela ukuthi lobusela obukhulu buyavumbuluka lapha lalaphaya. Okutshengisela ukuthi abantu laba abasikhokhelayo bonke ngamahumutha akula namuntu wakhona oyedwa okhangela ukuthi thina sisebenze okunzima kangakanani. Thina we not selfish besisebenzela isizwe ukuthi wonke umuntu akhululeke sifanane sidle ngokulinganayo. Kodwa ungakhangela kathesi kulabanye abantu abaselected ukuthi kumele baphile and those few individuals yibo abasebesenza ukuthi labantu bethu lobuhlobo bethu bonke bubaleke buchabalale kuye ngaphandle kwamazwe. Abanye njengoba ngatsho nakudala ukuthi abantu bethu bonke nabantu bomfana bethu bonke sebengabafana benkomo kambe abantu bethu bazoze bayithole nini imisebenzi. It's so disappointing. Ungakhangela kathesi mashopu akunalutho. Isilogan kuthiwa Zimbabwe is open for business. Which business?
Umongameli Mnangagwa uthembise osomabhizimusi kade besemhlanganweni wayizolo ukuthi ubunzima obukhona buyedlula nje ngokuphazima kweso ngoba uhulumende wakhe uselamacebo angahlenga ilizwe. Iningi lezizalwane zeZimbabwe eselihlala eBhilitane seliqalile ukuthengela izihlobo labangane ekhaya ukudla okufana lamafutha okupheka i-cooking oil okungatholakaliyo lula eZimbabwe lempahla zokugqoka ukuze ikhisimusi ibe mnandi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usipha lolu daba ngokugceleyo eseBhilitane.
Udubo olukhona eZimbabwe lwenza ibhizinisi yokuthwala impahla zisuka eNgilandi zisiya eZimbabwe itholise abaningi inzuzo enkulu. So omalayisha abathwalela izizalwane zeZimbabwe impahla bezisa kuzihlobo labangane ekhaya. Umnumzana Victor Manyora ngomunye walaba omalayisha osebenza eseNgilandi.
Omalayisha abakho eGoli kuphela, lase UK isikhona. Nxa ufuna ukuthumeza impahla eZimbabwe noma yiphi indawo eZimbabwe, khuluma lathi. Inamba zami eze UK ngitholakala ku +44 7440 388 939. Noma yini elifuna ukuyithumeza kusuka eUK isiya eZimbabwe siyathumeza.
Omunye njalo umalayitsha umnumzana Wellington Mdlongwa.
Bafuna ukuthumela impahla ze Christmas, Christmas groceries or anything else you wanna send home, either for the charity, for anything, siyakwanisa ukulithwalela. For abafuna ama drums, siyakwanisa ukulethela ama drums at an extra cost, siya deliver ekhaya door to door. If lifuna ukucheka iFacebook page yethu, it's Mthwakazi Shipping. There is all the information that you need and the prices are khona khona lapho.
Unkosazana Dawana Moyo nguye yedwa emulini yakwabo ophandle kwelizwe, njalo isimo somnotho senza abangakibo bakhangelele kuye.
Futhi indlala lonyaka ekhaya, abantu bekhaya bakhala ngedlala. Kunje nje lami ngidinga umalayitsha wami ukuthi ngithumele impahla lami ukuthi ziyefika, ngikuthi zifike ikhisimusi labo abadala bethole ukuthi ukudla sekufikile. Ngoba hayi, bakhala kakhulu abantu bengendlala ekhaya, kuthiwa akula lutho. Sesikhalela nje ukuthi ngayo isimo siyatshintsha bakithi.
Unkosazana Zanele Moyo ngomunye owayezondiswe impumela yokhetho esithi kasathumeli izihlobo ukudla, kodwa uthi seguqule umqondo wakhe ngoba engafelwa izihlobo ngendlala.
Hey, abantu bekhaya baze bathwala nzima. imali khona ezikhwameni kodwa beswele ukudla. Yethu sasizasidinga abamalayisha base-England ukuthi bahambisele abadala ukudla. Kambe ilizwe linjani ukhalela upresident omutsha lanaleli.
Kusobala ukuthi uhlupho lokuswelakala kokudla lemali ekhaya sokubamba ngamandla izizalwane zeZimbabwe eziningi ezisemazweni ukuthi zicabange kabili ngokuzwela abasekhaya ngokubathengela okumele bakuthole empilweni ongelula ukuthola elizweni njengoba nakulokusilela kwemali ingatholakali emabhanga laloba umuntu elayo. Imele Studio 7 eLondon, igama lami nguYesu Jesus Band.
Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezemvelo i-Environment Management Authority isikhuthaze uzulu ukuba aphathe kuhle iganga angalitshisi mahlayana ngoba kulakho ukuphazamisa imvelo. Okuningi sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Amapulazi amaningi ezweni achisiwe ukuthi lemadolobheni lakho abantu bachisa iganga mahlayana osekubangele ukuba abohlangothi lukahulumende olubona ngezemvelo olwe-Environment Management Authority i-EMA basungule umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuba behlukane lomkhuba wokuchisa iganga mahlayana ngoba kudala ingozi. Umqondisi we-EMA eMathebeleland North unkosikazi Chipo Mpofu Zuze uthi khathesi isikhathi somlilo ngakho baphakathi kokukhuthaza abantu ukuba bangachisi iganga. Ethi baqale ngokufundisa ikakhulu abalimi indlela zokuvikela ukumemetheka komlilo.
Singakhangela khathesi isikhathi somlilo. Isikhathi somlilo ngemthetho weZimbabwe siqalisa mhla ka 31 July kusiyagcina ku 31 October. But ngenxa yokuthi izulu selikhuza ukuna sithi sigcina ngesikhathi sithola izulu lakuqala. Yilo uhlelo esigijima ngalo khathesi ekade sikwenza siqalise umlilo ongakaqalisi ufundisana labalimi ukuthi bayenqabele indawo zabo emlilweni yendle. Besibakhuthaza ukuthi babe lendledlana lezi esiwa ama-fire guards ezivikela umlilo.
Unkosikazi Mpofu Zuze uthi umlilo muhle uma usebenzisa kuhle kodwa ungaba yisitha njalo bakhona asebethe bafa bebulawa ngumlilo weganga.
Umlilo muhle ngawusebenzisa ngendlela efaneleyo kodwa umlilo ungaba yisitha. So isikhathi esiningi iminyaka edlulileyo abantu abaningi bafile ngenxa yemlilo, abantu abaningi balahlekelwe izimpahla zabo ngenxa yemlilo, abalimayo bona laba amapayipi abo ama-irrigation adula kangaka achisa imlilo. And okunye futhi esikubonayo ukuthi ukuchisa ukuqalisa imlilo kuyalwisana lenhlelo zikahulumende. Uhulumende ukukhathesi ufake imali eningi ethenga inkomo enika abantu esithi i-common livestock. Amadlelo engatsha inkomo lezana ziyathola ngapho ukudla.
Iningi labafuya inkomo baphakathi kodubo lokungabi lamadlelo ngoba abantu bechisa iganga mahlayana. Loba nje i-EMA iphakathi kokufundisa uzulu ngokuphatha kahle iganga, iningi lamapulazi lamagceke kuchile. Izifuyo ziyacuba ngokuswela utshani. Abe-EMA baqhubekela phambili bekhuthaza uzulu ukuthi engachisi iganga njalo ozatholakala esenza lokho uzabotshwa ajeziswe kanzima. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Abesifazane bakobulawayo bakhuthaza kulandelwa ngokugcweleyo kwemithetho ebanikeza ilungelo lokuthola impahla ikakhulu izindlu lomhlabathi. Abenhlanganiso ye-ZCTU bakhuthaza uhulumende ukuba amukele kwenzakala emikambo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama ngu-Chris Gandhi.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.